thina into esimkhangelele njengenhlanganiso ezimelabantu ukuthi kube le comprehensive ward based voter registration, ukwenzela ukuthi wonke umuntu ofuna ukuregister, abatsha abasebekwanise 18 years bakwanise ukuthi bahambe bayobhalisa, bakwanise ukuvota. So ikho esikukhangelele ukuthi uhulumende le-commission yeZEC bakwenze.
Inhlanganiso yakho yayithe yona izahlangana leZEC ikhulume ngodaba lokuthi abantu abaningi ababhaliselanga ukuvota, lahlangana layo njalo libone ngani uhlelo lolu luzayihluka ngani kulo lwakuqala?
Sahlangana laye u-chairperson weZEC, sakhuluma laye sizame ukuthi simtshengise inhlupho eziningi ezihlangana lezakhamizi bezame ukuthi babhalise, ngoba uzathola ukuthi endaweni eziningi sasihamba khona wawuthola kule line engafika abantu 200 kumbe 300, kodwa bona ngelanga babekwanisa ukuthi basize abantu abangu-20 kumbe 30. So thina sasibona ngantu yalokhu kulo dubo olukhulu kakhulu, ngokuthi i-process yangkhona yayi very slow, njalo kwakukhona ukuthi okudingakalayo ukuthi umuntu arejiste. U-commission chair wayesithi uyakwanisa ukurejista ungela proof of residence, ungahamba ule affidavit, uyakwanisa ukuthi urejiste kodwa izakhamizi zazihlile ukuthi zirejiste. So kanti sisibona ngantu yakungaba lo mehluko, ngoba uminister we-finance uBiti lo minister we-justice uChinamasa sebekhulumile ukuthi sokutholakale imali engange-21 million ezasesisetshenziswa ukuthi amapholisa njalo izisebenzi zeZEC zikwanise ukuthi zihambe kumawadi wonke angu-1500 something elizweni, ukuze wonke umuntu ofuna ukubhalisa akwanise ukubhalisa ukuthi afford.
Ezinye izixwayiso elazinika iZEC yiziphi ukubona ukuthi uhlelo lolu alubi lengxaki eziningi njengakuqala?
Ezinye izixwayiso ezazinika iZEC zifana nalokuthi bengaqalisi lolu hlelo kumele bayenze ukuthiwa yi-publicity, ukuze wonke umuntu abekwazi ukuthi ewadini yakhe laba bantu batholakala ngaphi, njalo okumele akuthwale okufunakalayo yikuphi, kubhalwe phansi kube lama secular aziwa ngumuntu wonke, ngoba kuqala ku-process le ephelileyo ubukwanisa ukuthi uhambe usiya register, kodwa kufike kuthiwa kulezinye izinto ezifunakalayo ongelazo, kodwa u-commission chair ekhuluma okunye okungahambelani nalokho okwenza isebenzi yakhe. So sikhangelela ukuthi ngalolu hlelo oluzayo singathi kuzaba lokuhambelana ngisebenzi lo-commission chair.